Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 1 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le PDP lithi elihlolisisa udaba lokuphatha lokuziphatha kuka Councillor Arnold Batirayi owakhethwa ukuthi amele u Ward 24 obulawayo engaphansi komanyano MDC Alliance ngemva kokuthi afungeke sishona kulokuthi akhulume ngesiNgisi.
Indawo ngendawo ilosiko lwayo. Xa sithi bulawayo isigodlo senkosi uLobhengula. Kulendlela izinto okumele zivanjwe ngayo. Kakuqali ngopatirayi ukuthi abe ngukhansila olitshona ke okobulawayo. Baningi kade silabo, baningi lokho esilabo. Kodwa-ke abaze bakwenze khonokho akwenzileyo.
Ilunga ledale leCongress yeMelika uKaren Bass wayengomunye wabantu ababeseZimbabwe ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho ngenyanga kaNtulikazi lonyaka. Uthi kumele umnumzana Nelson Chamisa emukele impumela yokhetho olusanda kwenziwa aqalise ukulungiselela ukhetho lomnyaka ka-2023.
Singeke sayekele izinto zokuzitshintshela. Njalo uCongress uMan Bass umele abakwazi ukuthi asiqalisanga namuhla ukungena kukhetho silokhu esikhala ngokuntshontshelwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla ulubhekise kwele China lapho anxuswe ngomunye wakhe walelo lizwe umnumzana Xi Jinping emhlanganweni ocubungula ubudlelwano beChina lamazwe akuzwekazi leAfrika owe-7th Forum on China-Africa Cooperation Summit. Umongameli Mnangagwa ukhatshiwe ngumkakhe unkosikazi Auxilia onxuswe ngumka Jinping usikhwicamfundo Peng Liyuan emhlanganweni wokucubungula indlela zokuvikela umkhuhlane wengculaza owe-AIDS. Abanye abakhaphe uMongameli Mnangagwa ngabaphathintambo bakahulumende, njalo omunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga nguye osala ephethe intambo zombuso. Umhlangano lo ukhangelelwe ukucubungula indlela zokuthuthukisa ezemfundo, ezempilakahle, ezokuthengiselana kanye lezokulondolozwa kwezemvelo. Iningi eMelika eligoqela owayengumongameli umnumzana Barack Obama kanye lendodakazi kamuyi umnumzana John McCain, uMeghan McCain liqhubeke limncoma uMurphy owayekubandla lama-Republicans yena ubhubhe ngeviki edluleyo ngemva kokugula umkhuhlane wemvukuzane yengqondo. UMcCain obesele minyaka yokuzalwa engamachuma isitshiyangalombili lani, i-81, ubesaziwa ngokuba lemicabango ezimeleyo kanye lokukhuthaza umbuso okhululekileyo. Ukhangelelwe ukungcwatshwa kusasa emathuneni e-US Naval Academy e-Annapolis. Asizweni amazwi kamnumzana Obama ekhuluma enkonzweni yesikhumbuzo sikaMcCain e-Washington National Cathedral khonapha e-Washington DC.
President Bush and I are among the fortunate few who competed against John at the highest levels of politics. He made us better presidents, just as he made the Senate better, just as he made this country better. So for someone like John to ask you while he's still alive,
kwakuyimi lo wayengumongameli umnumzana George Bush esaba nenhlanhla yokuthi sincintisane lomuphi uSenator John McCain kwezombusazwe. Wasenza saba ngabakhokheli abalohlonzi, wenza idala lephalamende labangcono, wenza lalelilizwe leMelika labangcono. ngalokhu ukuthi akucele esaphila ukuthi ukhulume emngcwabeni wakhe esetshonile. Inhlonipho enkulu. Wathi engicela ekuqaleni kwawonalo umnyaka ukuthi ngizokhuluma engatshona, ngafikelwa yikudana okukhulu, ngaphinda ngafikelwa yikumangala. Kodwa ngabona ukuthi yiso vele isimo sakhe esokwenza okungakhangelelwanga ngabaningi ezenzela okwakhe.
It also showed John's disdain for self-pity. He had been to hell and back.
Lapho ke lizwe umnumzana Barack Obama wayengumongameli weMelika ikhuluma enkonzweni yesikhumbuzo iMemorial Service kamufi uSenator John McCain weMelika eWashington National Cathedral khonapha eWashington DC. Ukusenjalo ibandla lePeople's Democratic Party elikumanyano MDC Alliance lithi lihlolisisa udaba lokuziphatha kukaKansela Arnold Patirai owakhethwa ukuthi amele Ward 24 kobulawayo engaphansi komanyano weMDC Alliance ngemva kokuthi afunge ngesishona kulokuthi akhulume ngolimi lwesilungu. Lokhu kwenzakala izolo kugcotshwa amakhansela amatsha kobulawayo lapho okuqhamuke khona ingxabangxoza iningi ebelizofakaza ukugcotshwa kwamakhansela lithukuthele ngokwenziwe ngukhansela Patirai lacitshe lamtshaya. Ukhansela lo ubikwa ubeseliwe kulumbuthano njalo ebukeka ephandliwe. Yena utshele abantu ukuthi ulelungelo lokuthi afunge ngolimi lukanina. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-PDP elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu ngalolu daba.
Nxa ukhethe ukuthi ungene ku-public office, kutsho ukuthi amalungelo akho amaningi usuwasarenda ku-public okhethe ukuthi uyimele. Yikho njengokhansela kuyaba kumele ukuthi ayenze intando yabantu abameleyo abantu bakobulawayo. Ikho ke bekungela sizathu sokuthi ke angafungi ngesilungu njengoba bonke ama-councillors bafunge ngesilungu. Kumele ukuthi la afunge ngesilungu. Then nxa sekubuye okunye kokuthi ebedakiwe kokuthi uthethise abantu kokuthi ubuye late. Lokho ke njengebandla le-People's Democratic Party siyakukhangelisisa sithi namsekeli kamongameli wethu ke u-Honorable Gucacaphulu ke kube nguye ke ozacubungula akhangele leyo ndaba. Azaphuma lakho ke uzakusa kuma alliance partners ethu ke umongameli we alliance ke umnumzana uChamisa bese kubonakala ke ukuthi kuthathwe manyathelo bani ngoba ke nxa umela abantu loba bangakuprovoker loba bangayenzani kakumelanga ulwe labo kakumelanga ubathethise kumele uzithulele nje kawuluzi lutho sizazama ukuthi ke sithathe amanyathelo kwaqondileyo njengebandla
nxa libhekane le ndaba ezinje kwande ukuthi kuthathwe nyathelo bani.
Angifuni ukupreempta ke bese ngisithi kuzathatha liphi inyathelo. Umuntu angakhuzwa, okwesibili umuntu angasuspendwa, okwesithathu umuntu angaxoshwa. Kodwa ke asifuni ukuthi sithathele ke labo ke abazacubungula leyo indaba amandla bese sithi thina u-Arnold Patirai uzayenziwa lokhu lalokhu hatshi. Sizayekela ke basebenze umsebenzi wabo bayewuthutsha ke. Okuzaphuma ke sizakwamukela kunjalo njengebandla ke bese sitshela partners ethu ukuthi kambe ke sicubungulela oludaba saphuma lalokhu sesikumise ngendlela yenhle.
Usithi ngabe laye ufunge ngesilungu njengabanye njalo siyezwa ukuthi kulokufuthelana ecouncil ngodaba lwamashona lamaNdebele kuyini okwenzakala lapha?
Okokuqala silibandla ke le-MDC Alliance sithi thina kasikhethi mhlobo womuntu kasikhethi mbala womuntu sithi wonke umuntu uyafanana. Yindlela esine ngayo asilashona asilandebele asilakhalanga asilatonga asilavenda asilamsuthu asilamlungu asilamtomnyama bonke abantu bayafanana. Okwesibili bese sithi thina indawo ngendawo ilosiko lwayo. Xa sikhangela ke ubulawayo, ubulawayo ulosiko lwakhe ubulawayo. Xa sithi ubulawayo isigodlo senkosi uLobhengula. Kule ndlela izinto okumele zibanjwe ngayo. Kakuqali ngoPatirai ukuthi abe ngukhansela olithona ke okobulawayo. Baningi kade silabo, baningi lokho esilabo. Kodwa ke abaze bakwenze khona okho akwenzileyo, babefungeke ngesilungu. Yibona ingani ngaye befunge ngesilungu akulanto ebizahlupha kudaba lwakhe. Silo kobulawayo kuma chambers eqinisweni kabo khangelele ukuthi umuntu akhulume ngolimi lwakhona lapha kobulawayo ngolimi lwesikhosini kombakhulumi silungu xa ukuthi sindebele siyamehlula. Ngibonani yinto nje ezondise abantu babo bulawayo.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu isikhulumeli sebandla le-PDP elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti kobulawayo. Sikhulumelaye ekhona le kobulawayo. Ilunga ledale le-Congress yeMelika uKaren Bass owayengomunye wabantu ababeze eZimbabwe ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho ngenyanga kaNtulikazi lonyaka uthi kumele umnumzana Nelson Chamisa emukele impumela yokhetho olusanda kwenziwa aqalise ukulungiselela ukhetho lomnyaka ka-2023. UBass owayekuqula labahlolisisa ukhetho bekunhlanganiso ye-National Democratic Institute le-International Republican Institute uthi ukhetho oludluleyo lwaqhutshwa ngendlela eqondileyo kodwa laseluphazanyiswa yikubulawa kwabantu abayisithupha eHarare libutho mhlaka 1 ngenyanga yena leyo. Uthi akukhanyi kahle okwenzakala kwele Zimbabwe ngoba kulabantu abaningi kakhulu abasola ukukhethwa kwamongameli Emmerson Mnangagwa lokwethulwa ngumthethwandaba we-Constitutional Court owathi uMnangagwa wanqoba ngemfanelo ukukhethwa lukamongameli. Ake sizwe uBasi exoxa ngodaba lolu kanye lokungenziwa lilizwe leMelika elafakela abalandeli bebandla lezanu PF izijeziso zenotho lisola ukwephulwa kwelungelo likaZulu nguhulumende.
I mean, I think that's a very difficult thing. The courts have ruled that is the process, and so to not recognize him as president, I don't know what that means. He is the president. And so I am hoping that they will respond in a peaceful manner and that they will be the peaceful opposition. They did win seats in parliament. They are in parliament. They are a part of the government.
Ngibona engani kumele konke abakwenzayo bakwenze ngokuthula. Khangela ubone lokhu okwenzakala eMelika. Kangimthandi umongameli wakwele Melika. Saba lokhetho olwalungaqedakali lapha eMelika. Abantu abaningi babesithi umongameli kakhethwanga ngemfanelo. Kodwa loba kunjalo nguye umongameli weMelika. Ngingatshona ilanga lonke ngisithi kangimthandi ukuthi abe ngumongameli wakwele Melika. Kodwa ngililunga ledala leCongress. Elisebenza liyingxenye kahulumende njalo yena ungumongameli. Ngilethemba lokuthi siza kuguqula konke lokhu ngomnyaka ka-2020 kumbe kungakafiki umnyaka lowo.
So my advice would be for him to continue to participate as a member of parliament, to expand and organize his base, and to run for the presidency again in the next election.
Engimcebisa khona uChamisa ukuthi kumele aqhubekele phambili esebenza lalabo abakudalela eParliamente aqhubekele phambili eqoqa abantu bakhe ukuthi balungiselele ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Well, whether or not we remove sanctions and whether or not we move forward in our relations, it's going to be how the government responds. So I do want Chamisa to be the loyal opposition, but I don't want to see the government commit human rights abuses. And I don't want to see them arrest, incarcerate, and attack the opposition.
Ukuthi siyazesula kumbe hathi izijezo zenodo kuya ngokuthi uhulumende uza kwenzani. Engifisa ukubona ukuthi uChamisa aphikise ngendlela eyiyo. Engingafisi ukubona ukuthi uhulumende ephule ilungelo likaZulu. Angifisi ukubona uhulumende ebopha abantu mahlayana nje njalo esephula ilungelo likaZulu. Amacelo wonke kumele enze ukuthi kube lokuthula elizweni leZimbabwe. Nxa kulokuthula elizweni, uhulumende weMelika usezabona ukuthi udlelana njani lohulumende weZimbabwe.
UKaren Bass lilunga ledale leCongress yakwele Melika ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseCalifornia. UGibbs uphinde waxoxa ngodaba lolu lonkosazana Tabitha Khumalo osabambe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa.
UCongresswoman Bass lo ulilungelo lakhe lokukhuluma eyakhe intando ayabe ebona ukuthi i-right. Thina njengebandla le-MDC yalaye likhokhelwa ngubaba uChamisa sithi khona saba lobufakazi obumangalisayo obokuthi imihlaba wonke jikelele wasala ubamba inkamazi ukuthi kanti i-judgment iyaphuma ngendlela ephume ngayo khona kufaka ufakazi obunjalo. So thina njengebandla le-MDC singeke sayekele izanto kizitshentshela njalo uCongress uMantu asumele abakwazi ukuthi asixalisanga namhla ukungena kukhetho silokhu sikhala ngokuntshentshelwa. Lo mnyaka ube ngumnyaka wokuqala ukuthi sitshengise umhlaba wonke jikelele lezana indlela abantshontsha ngayo.
Ye uthi khona-ke kumele liqalise ukukhankasela ukhetho luzayo likhohlwe ngalokhu ngoba yikho abakwenzayo labo lapha kwele Melika kuze kungene umongameli Donald Trump. Ubuthatha njani khonokho?
Liqiniso leli kuye. Umongameli Trump kazange arige ama-elections. Kwaba nokukhonona okuthize esengenile. Kwacukacuka inombolo, kwavunyelwana ukuthi inombolo ziyakhombisa ukuthi uTrump umile. Kanti manje thina akasitsheli iCongress uMantu Basi lo ukuthi okokuqala izigi yasinike ezinye inombolo ezokuthi ukhetho luhambe njani. Yaphinde okwesibili yasinika inombolo futhi ukuthi ukhetho luhambe njani. Yaphinde okwesithathu. Kambe kudinga nyanga yiphi ukuthi abantu babone ukuthi ukhetho lolutsho nje.
Lizabe lilokhu liphikisa kufike kanganani ukuthi lilokhu sithi umnanga kwakawinanga ngemfanelo?
Sile mnyaka eyi-19 silokhu siphikisa ukhetho olwenziwa yiZANU-PF. Sizazilokhu siphikisa size sithole izibusi ngoba sesidiniwe ukuthi abantu abalihlekanyana yibo abatshontshe umnotho welizwe bakhomba ngowaphakathi. Thina sizalwane zaseZimbabwe sisidla imbuya ngoluthi.
Lo ngonkosazana Thabita Khumalo obambe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Ngesilichiye kancinyane esandleni zikaChris Kande weStudio 7.
Lingali tshona njani? Siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Kande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Albert Zwelibanzi Gumede, induna yakwaMthwakazi ehlala eSouth Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hawu, ngiyabonga kakhulu wakithi Mphephethwa. Uyaphila kodwa?
Hayi, nasiyaphila.
Hayi, lami ngiyaphila.
Ye, ungasitshela ukuthi ngawapha amazwi olawo?
Bengifisa ukuthi ngabe abantu bakithi sonke siyakubona lokho okungakwenzakala kwelakithi njengoba izwe liyazamazama. Abantu njalo bakhunjuzwe ukuthi impilo yanamhlanje ayinhle, kodwa bengifisa ukuthi sibe khona isikhathi siphane, isikhathi sokuthi sihlangane sikhulumisane sonke nje jikelele abantu bamathebelelende.
Kukhulunyiswana ngendaba ezinjani ba?
Sikhulumisana ngendaba yezwe lakithi ukuthi limi njani, liyaphi, kwenzekani. Yilowo mongo esifuna ukuthi siwazi kuhle njengoba lathi babona ukuthi laba bantu ba vota bakhuluma ngeHarare leZimbabwe. Thina izwe lakithi akukhulunywa ngalo, abantu bakithi akukhulunywa ngabo. Labantu nje bakamthokazi kodwa sikaze size nje umuntu owakhona ngale eHarare ekhuluma ngokuthi kulabantu abangithiwa ngabakwamthokazi, kakulaloba umuntu oyewalo okhuluma ngalo. Manje siyafisa ukuthi abantu bakithi babuye sihlangane labadala bonke abaphelileyo sihlaziyelwe la.
Ye, kodwa ungasitshela ukuthi kungakuhamba njani khona komthokazi lapho siyabona ibandla leZANU-PF linqobile kakhulu, ikakhulu esigabeni seMathebeleland South. Kungakuhamba njani?
asingake sidalule kangako lokho ngoba phela kuqondana labo bona abe abamashonalezano kona abamashonaleni yiba bakwaziyo kodwa thina ngokwazi kwethu ngembali sinayo siyazi ukuthi ayikho into ebihamba kahle ngokunqoba kwabo ukhona abakusebenzisayo khona ungayikhona ukuloya but kuyikuhlakanipha kwengqondo zabo ukuthi bahlale besembusweni njengoba namanje siyezwa kahle ukuthi baba safuni muntu ongaphansi ka 55 ongaba ngupresident kanti abantu akumgomo wabo lo asomthetho wabo lo abantu bekufanele ukuthi makutshintsha lowo mthetho kunikwa abantu basebetshintsha ukuthi kufuneka ukuthi upresident aqale ukukhankasela esele sikhathi esingaka manje ke bakhona abantu njengakithi emthwakazi komthwakazi abantu abafuna umuntu omncane babakwaziyo ukuthi uzabasebenzeka abangavaleli abasebevalelwa yilo mthetho asebewufakile kodwa ke kithi emathebeleni abantu babulawa yindlala balambile akulamsebenzi selokhu kwagcina nje kuliwe babulawa ngegugraund akaze kube lo muntu walo obuya azokhuluma ngakho yilokho konke ukuthi nisikhulume ngakho mntana Nkosi ukuthi hayi bakwethu siyacabanga ukuthi kufanele sivikile manje ngoba siyakubona lukhulu oluzayo
manje ubona ungani kungahlanganwa ngapi njalo nini
cha uDisemba nje uyeza kukhona abagqugquzelayo njengamanje ngiyezwa kancane babuyele bangifonela lapho ukuthi ngoDisemba abantu njengoba besemakhaya sihlangane khona emakhaya sihlangane koBulawayo ngibaza wakhipha lama date sizawakhipha lama date sikwazi ukuthi sihlangana nini sikwazi ukuxoxa ngale ndaba
kahle kahle ngubani oqoqa lombuthano njalo ukhona yini ozabe ewukhokhela
mina ngomunye wabe ngizabe ngikhona bakhona abafowethu nje bakhona lapha labadala nje abayiba abaqondana leBulawayo abadala nje abasizalayo bakhona bambalwa sizakuthi sikhulume labo babe khona labo ngaleyo ndlela labo bona abanye abakhokhela abalamanye amaqembu abekhona siyabacela ukuthi babe khona ngoba bayipart of imathebelele abakamthwakazi so sidinga wonke umuntu nje ongamthwakazi olengqondo singahlanganisana hlanganisa ingqondo ibenye sikwazi ukuthi sikhuluma ngayo
ngamafitshane uthi nxa umhlangano lo uzenziwa abantu bakhetheni bayenzeni bakhulumeni ungasitshela nje indikimba yomhlangano lo
indikimba ukuthi yikho lokho ukuthi sihlale sazi ukuthi impilo yethu yakhelwe ngathi sizayithola njani imisebenzi sizakwenza kanjani ukuthi size siphile kahle ngaphandle kokuthi siphathwe kabuhlungu isandla leso besivele sisiphethe ekuqaleni okungathi yiso esibuyayo manje but inkulumo esifuna ukukhuluma ngayo ukuthi ilizwe lakithi singalakhela kanjani singakhana kanjani ukuze sikwazi ukuphila ngoba manje siyakubona ukuthi bonke laba abasikhokhela basifake ehlathini besifake ehlathini nje siyakubona ukuthi kusazochitheka igazi eliningi ngendlela okwenzeka ngakho kusho ukuthi akula umuntu ozasukuma khulume umuntu lo munye uzabuye abulawe loba athini leyo nto esayifundayo esiyibona yinto abasibonise yona ngelanga bevota beqeda ukuvota ukuthi kwafa abantu abawu 6 or more than 6 loba singakwazi kodwa akekho umuntu otsho ukuthi abantu babulawelani ngamasosha kudingakala ukuthi amasosha athini bathi bona iqale likhona ukuthi kusazodingwa abantu abazayilandelela leyo nda
kwezwakala isikhathi sesingasavumi sibongile kakhulu mnumzane
ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu
loge ngumnumzana Albert Zwelibanzi Gumede induna yakomthwakazi ehlala eSouth Africa
Sibonge uChris Gande weStudio 7 obesethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba yanamukela kweziphathelane labesifazana. Namhla sixoxa lo nkosikazi Lucia Matibenga, umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, njalo eyisiphathamandla somanyano we-Zimbabwe Rainbow Coalition, okhokhelwa nkosikazi Joyce Mjuru. Siyakwamukela kuhle.
Alright, my dear.
Siyabona ukuthi usegcotshiwe uMongameli Emmerson Mnangagwa, njalo uthi uzimisele ukuvuselela umnotho welizwe. Ngesikhathi sibona abesifazana abantwana leningi lezizalwane zeZimbabwe zisehluleka ukuziphilisa ngomomo okhona ubona kulobubelo yini phambi
lapha mina ansoze ngibe ngisithi ningaba lethemba lokuthi baza kwenza lokhu lalokuyana ngoba ngingakwazi njengomuntu owayele program la yakhe laye esasigijima ngayo sesimelele ukubona anje vele enxa abantu seliqedile icontest ongenileyo sabe sesikhangelele ukuthi alungise ilizwe njengobana wathembisa ungakhangela intengo ye ezinto emasipolo isikhweli lokumangalisayo. Imali le ethengiswa emsikeni omnyama abathi exchange lo alapha esitaradeni sokukhweli lokumangalisayo. So okwamanje vele bakhangelane lentaba enkulu ukuthi bayiqhaka. Akuseyikho lokuyana siqalisa ukukhankasa. Sisakhuluma ngokuthi sizathi sizathi. Kodwa kathesi sokukhangelane sesibhekane le nkinga emangalisayo. Things are hard now. Intengo yezinto isikhwelile.
Abantu baphila njani ngomomo olukhuni kangaka?
Engikubonayo ukuthi sibili kunzima ukuphila lokuphilisa imuli kunzima kakhulu ngoba akukavuleki lapho kusebenza khona abantu. Mina njengami ngingakhuluma ngikhangelane lalapha engihlala khona eGweru abathengisayo emgwaqweni kathesi kusukusela mhlana weMonday last week bakhitshiwe emgwaqweni bagijinyiswa. Angazi ukuthi khona kathesi kunjenje imuli zabo ziphila kanjani. So mbona ukuthi khona impilo inzima kakhulu. Angeza impilo zabantu zinzima kakhulu and sokuhamba kusiba more and more ukuba nzima. Kathesi sesikhangelane ngokuvula kwezikolo. God knows ukuthi abazali baza kuphatha njani. And izinto zakhona ama-uniform, izicathulo, konke okufunakala esikolo kwabe kudura. Ukudla kwakhona lakho sokuyinkinga. So mina umbono wami ngokuthi hayi sokufuna sibili amadoda la makhosikazi azimiseleyo ukuthi bazasebenza gatyalala nsuku zonke kungela kuphumula kungela futhi ukungana ukuchitha. Kumele basebenze openly in a transparent manner bebone ukuthi bangalungisa njani. Sikhangelele
ngokubona kwakho ubudlelwano leZimbabwe lilawo lamanye amazwe singathi bengabuya yini ukuzosungula ama-business laba ama-foreign investors uhulumende azama ukubahuga yini ngoba siyabona ukuthi lokhu lakho ungathatha isikhathi ukuze kukhanye umthelela.
Ama-foreign investors ukuthi unfortunately mina ngumuntu ovelela kubandla le-labor and thina umkhuba wethu vele ukukhuliswa kwethu in the labor movement asithembi kangako i-foreign direct investment. Sithemba i-political environment ezakwenza ukuthi noma ama-investors wona alapha eZimbabwe asebenze kule thuba lokuthi kube lani lokuthi ibhizinisi iyahamba kulabantu laba baba le misebenzi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Lucia Mativenga, umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, njalo eyisiphathamandla somanyano weZimbabwe People's Rainbow Coalition, okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Kani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-PDP elikumanyano we-MDC Alliance lithi lihlolisisa udaba lokuziphatha kukaCouncillor Arnold Fatirai owakhethwa ukuthi amele ward 24 kobulawayo ngokungemva kokuthi afunge ngesishona kulokuthi akhulume ngesiNgisi. Ilunga ledale yeCongress yeMelika uKaren Bass uthi umnumzana Nelson Chamisa akemukele ukunqotshwa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.